Ikhomo leFrance livelele kusigaba esilandelayo semnuntuzwano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba jikelele ngemva kokutshayela Uruguay nge-2-0. Njalo lempumela itsho ukuba selilinde ukuzadlala lelizanqoba phakathi kweleBrazil leleBelgium. Abahlasele ikhomo leFrance nguRafael Varane kanye lo-Antoine Griezmann. Olandela lemidlalo yezwe zomhlaba kumabonakude usibonakaliso Ndlovu ukuthi ujabule kakhulu ngokunqoba kweqembu leFrance ngoba sekuyilo abaningi abakuzwekazi lase-Afrika asebelisekela ngemva kokuphuma kwamaqembu wonke ayemelele elizwekazi.
Namhlanje ngisapota iFrance ngoba i-Uruguay sukela vele ngo-2010 i-World Cup ka-2010 lapho abaqila khona iGhana. Angisazange ngaphinda ngayithanda i-Uruguay. Ngakho-ke namhla bengihamba nge-France ithe isidla i-Uruguay ngathaba kakhulu, sengithabela ukuthi sebezaphrosida beye kuma-semi-finals. And ungathi uyakhangela iqembu le-France ligcwele abafana be-Africa. So yikho layo bendokhe ngiyisapotela khona lokhu ukuthi kulabafana bakithi ngapha.
Kusemi-final yesibili iqembu leBrazil lizadibana leBelgium kusithi elizanqoba lapho yilo elizancikelana leFrance ngolwesibili mhla zili-10 kuyona le inyanga kaNtulikazi. Kusasa ngomgqibelo kuzadlala eminye njalo imidlalo yesigaba se-semi-final lapho iqembu leSweden elizadlala khona lele England ngehola lesine emini yantambama. Kuthi emdlalweni wantambama iqembu leRussia yilo okuyilo eliqoqala imidlalo yalonyaka lizancikelana leCroatia. Amaqembu azanqoba kusasa azahlangana kusigaba esilandelayo somncintiswano ese-semi-final ngolwesithathu ngeviki ezayo mhla zili-10 lanye kuNtulikazi. Amaqembu azatshaywa kusemifinal azadibana ngomgqibelo sokudingwa iqembu elizaphutshala imidlalo yalonyaka lisendaweni yesithathu. Kuthi final lapho kuzethesa inkatha intshantshu zomhlaba jikelele izadlala ngesonto mhla zili-10 lanhlanu kuNtulikazi. Ngimele isitudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.